Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani twaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 kuLwezi 2019 ngontungamili inkomo. Endaveni zethu lamhlanje.
$2 billion for the higher and tertiary education ministry. I think it's now higher and tertiary education, I think innovation and science and technology development for their various programs. $2.2 billion.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo engena ku $63.6 billion.
Ama-salaries yethu kasakhwani ukuthi thina sithenge ema-groceries esiwafunayo ukuhambisa abantwana bethu ema-schools ukugibela amalist sisiye emsebenzini and big ukuthenga ukudla.
Abongi abasebenza ezibhedlela lemakliniki kamasipala weHarare vemba phansi besithi kababuyele emsebenzini umqashi aze abaholise imali abayifunayo. Ngosuku lwanamhlanje eminyakeni emibili edluleyo kulapho ibutho elangena khona eHarare lahluthuna umsakazo weZBC njalo lamemezela ukuthi selidilize uhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo namuhla engena ku $63.6 billion. Ugatsha lwemfundo yaphansi leyaphezulu yilo oluthole imali ephezulu engange $8.5 billion. Ugatsha lwezempilakahle lona luthole i $6.5 billion. Kodwa sizaphenduka kulolo daba silethulele lona ngokugcweleyo. Siyaba olulandelayo. Abongi abasebenza ezibhedlela lemakliniki kamasipala weHarare vemba phansi besithi kababuyele emsebenzini andubana umqatshi abaholise imali ehambelana lesi sindo sedola leMelika emkambo wamabhanga ngoba bengenelisi ukuya emsebenzini ngeholo abalitholayo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lokho kuphuma emhlanganweni wenkokheli yenhlanganiso yabongi babomansipala emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union lentatheli zindaba eMedia Center eHarare. Unobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Thaddeus Chisango ulandisa ngezikhalazo zabo.
Ama-salaries yethu kasakhwani ukuthi thina sithenge ema-groceries esiwafunayo ukuhambisa abantwana bethu ema-schools ukugibela ama-lifts sisiye emsebenzini and back ukuthenga ukudla sisiye emsebenzini konke lokhu akusakhwaniseki.
Uqhubeke uChisango ethi lesi simo sibeka impilakahle yezakhamizi zonke zedolobheni leHarare engozini.
Kusibonisa ukuthi sokule problem enkulu kakhulu lapha eZimbabwe ngendaba se-health. Abantu bazadweka kakhulu kabasathuli oluncedo abafunayo ezibhedlela.
Omunye wabongi beHarare unkosikazi Yeukai Nyamunga ongu-registered nurse ehlangothini lwababelethisayo uthi isimo abakiso sibaphatha nzima sebesehluleka lokusa abantwababo esibhedlela lapho bethe bagula kumbe behlelwa ingozi.
Most of these charges they are charged in RTGS dollars. But the truth behind
it. Imali ezihlawuliswayo zezihlawuliswa ngemali yakuleli. Iqiniso yokuba lokho kwenziwa kukhanyelwa isisindo semali yakwele Melika. Kungakho sisithi iholo lethu alisatsho lutho. Kubuhlungu ukuba ukuthi wena ungumongi owafundelwa umsebenzi. Ngathatha isikhathi lami eyafundela umsebenzi. Sengisehluleka ukunikela imuli yami. Ngisehluleka khona ukuthi ngibatholise usizo kwezempilakahle. Lapho bethe begula, kubuhlungu kakhulu.
Let alone I fend for my family's health needs. So it's quite worrying.
Ukungayi emsebenzini kwabakuhlangothi lwezempilakahle kumasipala weHarare kwenzakala ngemva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezedlula ezimbili kwabodokotela abasanda kuphutsha izifundo abasebenzela izibhedlela zikahulumende bekhala ngodubo lunye lweholo elingaseneli ukuhlawulela indleko yokuya emsebenzini. Abongi laba asebelensuku ezilitshumi beqale ukungayi emsebenzini bathi akekho othe wazama ukukhulumisana labo ngaphandle komqondisi wohlangothi lwezempilakahle uDr. Prosper Chonzi abathi uke waveza ukukhathazeka kodwa kwaphela emlonyeni kungela lutho olubhalelanwe phansi. Umeya weHarare uMnumzana Herbert Gomba uthi lanxa kulilungelo lezisebenzi zonke utshengisela ukukhonona kwazo kuqakathekile ukuthi kukhulunyisanwe lezisebenzi zonke zikamasipala hathi ngohlangothi kodwa abongi bona bathe ukuthiwo ngugomba yikubeyisa ngoba abakhala ngakho kungabe kwehlukile lezinye inhlangothi zikamasipala. Ngimele 27 ngiseHarare ngingumavis gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 1380, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Silethuleleke udaba lwethu oluhamba phambili, udaba lwebudget inyaka ozayo ethulwe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele eParliamente namuhla. I-budget le ingena ku 63.6 billion Zimbabwean dollars. Ugatsha lwezemfundo yaphansi leyaphezulu i-primary and secondary education yilo oluthole imali enengi i 8.5 billion dollars. Lulandelwa ngolwezempilakahle oluthole i 6.5 billion dollars. Kubika uGibson Bebe.
Uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ibikhangelwe ngabaningi ethule namhlanje edayela ePhalamende uMnumzana Mthuli Ncube. Uncube wazise ukuba ugatsha lwezemfundo luqakathekile kakhulu ekuvuseleni isimo somnotho elizweni, yikho becabangeke ukulupha amabhiliyoni edlula athoba mnombili amadola i-8.4 billion.
$2 billion for the higher and tertiary education ministry.
Kwezemfundo sizabona ukuthi wonke umntwana uyafunda ngoba uhulumende ufuna wonke umuntu afunde. Sizakupha imali efika 8.5 billion kugatsha lwezemfundo yaphansi, iphe 2.2 billion kugatsha kwezemfundo yaphezulu.
Ngesikhathi odokotela labongi bekhala umsebenzi bekhonona ngokusilela kwemitshina yokusebenzisa leholo eliphansi, uNcube wabele ugatsha lwezempilakahle amabhiliyoni ayisithupha lengxenye yamadola 6.5 billion okumangalise abaningi. Uqhubeke sithi umthelo wokulubile ekhulwini 2% tax uzaqhubeka ngoba uqakathekile ekuvuseleni umnotho welizwe lokubuthanisa imali ephiwa abantu abadala yempentsheni. Ingcwethi echubulane zombusazwe uMnumzana Lulungisi Dube uncume kakhulu libhajethi esithi ingalandela ilako ukuletha intuthuko elizweni.
Le imali ephiwe ugatsha lwezempilakahle i-health le-education ugatsha lwezemfundo kuyathokozisa kakhulu ngoba siyananzelela ukubana i-health le-education yizinto eziyisiqokoqela kakhulu kulokho okubizwa ngokuthiwa i-human capital development okuyizo iziqokoqela ngoba siyananzelela ukubana wonke amazwe athuthukileyo athuthukiswe ngenxa yempilakahle yabantu babo skills kumbe ukwenelisa ukusebenza kwabantu babo. So lokhu kuqakathekile kakhulu ukubana ingatsha nezo zombili zithole imali edlula imali ephiwa ugatsha lwezebutho, ngoba siyananzelela ukubana iZimbabwe ayisilo lizwe elisempini.
Lokhu kusekelwe ngosokhulayo uMnumzana Dakawela Kobetsayi othi kuyajabulisa ukuthi ilizwe lisekela imfundo, ngoba elakusasa lizwe lisebantwana nabafundayo.
Siyaqhayizela izandla ukuthi kulonyaka bacabange ukuthi benike i-education imali eningi ukwedlula abadade bekwenza khona eminyakeni edlulileyo. Kodwa sikhayela ukuthi imali lezi zizatshe zisetshenziswa njengoba kumele zisetshenziswe. Beke bekhiphe lawo at least ama-silences alawo agcwele endaweni zabomathebeni South.
Omunye njalo osakhulayo uMnumzana Mnashe Mdutsa uthe uthokozise ukuphiwa imali wabatsha abanamabhizimusi asaqalayo.
Ibudget leyi ibudget enhle kakhulu ngendlela engiyibona ngayo. Inhle ngoba sibonile ukuthi uMinister Gateso for the first time unike imali enkulu eyinika kwezomfundo. Singanisa le imali ende kwezabebutho lendawo ezinjalo, kutshengisa ukuthi Gateso inhloso ekahulumende ikuthini kulungise imisebenzi. Inhloso kahulumende ikuthini kuphakanyise ilizwe, kukhulise umkhononi weZimbabwe. Sibonile njalo ukuthi i-budget leyi ilesihawu labantwana abasakhulayo. Ufake imali engange $500 million leyi eyimali eyabantwana abancane abasakhulayo abangababelesifiso sokuqalisa amabhizinisi.
Uncube uveze ukuba ukulungiswa kwesilindo sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport eHarare lemitshina yokugaya ugetsi lokusebenzisa kwamalahle awewange ngenye imisebenzi ezenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ephumelela kwamagama. Ezinye iyingcwethi ezigcubela ngezomnotho zithi zamukele ngemibono etshiyeneyo ibhajet ka-2020 zisithi ikhanya ibukeka ephepheni, kodwa ke izoyicela ivuthiwe kukhangelwa ukuthi izolandelwa na nguhulumende. Ugatsha lwezindaba zasekhaya oluhlangano lwamapholisa lwabele ama-billion pose amathathu, i-2.8 billion elozamvikela lezobutho ama-billion athoba mnembili lengxenye. Ngimele Studio 7 iseHarare, nginguGibson Pepe.
Ukuhlaziya udaba lwebhajethi lolo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecungula ezombusazwe.
Ibhajethi namthulileya zise ingathi slightly different nje siyicompare neyayifaka last year. Ingathi ile focus kakhulu on ama-issues e-service delivery ongakhangela kuzo. Into ekuhle ziphume zicaco okokuqala ukuthi indaba yakhe ye-2% lena vele kayichiya ngauma ngayo angani kahlukani layo. So izabe ilokhu ikhona ukuzefinance abantu bafuna ufinansa ngayo i-service delivery, ukusubsidize into ezinjengabozupho bona labade bevele bekwenza. Hope ukuthi kuzaba njalo. Kanti bathi futhi kubudget yakhe bafuna u-add another $640 million ekuthengeni amanye amabhasi ezukholo kusubsidize izukho isuka kuma 2% enalawo asazi. Okunye kuphuma egcekeni but kungani kufihlekele indaba yokuthi bazalungisela abantwana bezikolo ama-sanitary pads. Looks like a positive move engathi ingafuna ukukhangelisisa ibonakala ukuthi ingathengiswa yini. Then in terms of issue devolution evelimelelwe ngabantu abaningi, i-budget ayispeli out kahle exactly ukuthi bafuna ukuthi ibekwe njani imali le devolution, especially if considering ukuthi le mthetho ye-devolution ayikabi khona. So izaqhubeka njenganale ebuyileyo kathesi, esiponza kuthiwa kule mali ye-devolution but we don't know ukuthi i-custody yayo mbani, imithetho yayo imi njani and so forth. Nakathesi ubudget iphunga uphuma nje ingacaci ukuthi exactly iphuma imi njani. Maybe the other things nje zingakhangelwa ukuthi i-tax bonus ingezelele from 1,000 to 5,000 kuqala ngoNovemba, kuthethele ukuthi abantu abaningi ibonus yabuyolaka izabe tax free njengoba abantu abaningi bengaholi imali enganayenale.
Ubona uhulumende efeza yini kuzonke lezi zithembiso le mali yokuqhuba lezinhlelo iyitholakala?
Into ebuhlungu ngebhajethi futhi liphupho sisithandekile babephupha nje ukuthi bafisa ukwenzeni, but usukhangela ukuthi iside yangona eqinisa amaphupho angkhona ini njani, kuhle ukagcizela automatically ukuthi hayi izifiso lezi ukuthi ziphumelelisiwe kunzima. I-tax yangkhona ayikhulumayo ezafayinisa ibhajethi yonke le iyavela ngapha, amakhampani engakavuki I agriculture sila temba sikwazi uthembele ezulwini sila shuthi liza kuba khona wazoze libe khona abanye imisebenzi kayikho i-income tax yayisho zibe khona and so on so i-budget yangkhona i-continue yena lena yokuqala yokukhiyakhiya asazi phakathi komnyaka uzeza kuvumbuluka okunye ukuthi imali kayidobhwe endaweni ezinje kayithathwe ngadi kube ngoba khe sithatha kuma-airtime asazi next time i-tax izangezelelwa ngabhat hayi in terms of ama-realistic figures sibilabalayo imali yoku finance i-budget ngendlela abakhuluma ngayo.
Kumnumzana Vegezela Matumafuzwayo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseGwanda. Kulasto kulamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sihlolisisa ukususwa kwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe embusweni kanye lodaba lwebhajethi ethulwe namuhla. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abayisithupha abangaba belimele kakubi kusehlakalo sokudutshulwa okwenzakale esikolweni se-Stokers High School eLos Angeles eCalifornia khonapha eMelika namuhla. Umthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court usunqume ukuba kumele kuhlolisiswe amacala okubulawa mahlayana kwabokholo lwesi-Muslim abeRohingya kwele Myanmar. Ngosuku lwanamhlanje eminyakeni emibili edluleyo kulapho ibutho elangena khona eHarare lahluthuna umsakazo we-ZBC lamaphephandaba kahulumende njalo lamemezela ukuthi selidilize uhulumende ngoba wayelawulwa yizigilamkhuba ezazigombolozele owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Lokhu kwaba yikuqala kokugenqulwa kukamgabe embusweni kwangena umnumzana Emerson Mnangagwa yena owayesanda xotshwa ngumgabe esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakhe. Abantu abaningi baba lethemba lokuthi uMnangagwa wayeza kuguqula izinto abuse ngendlela eletha impumelelo njalo ehlonipha amalungelo. Kodwa abanye bathi umbuso kaMnangagwa muvi ukwedlula okaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-ZANU-PF uMnumzana Belief Gawule lo dokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. USibanda nguye osungula lingxoxo.
Okuqakathekileyo yokuthi sesisazike namhlanje ukuthi abebutho babe sena ezimithiyo ngoba phela bagcina bekhiphe laye uMgabe lo ngemvana kwalokho bagcina njalo bengabantu abalimaza abantu bafaka isisekelo sombuso welizwe eceleni bazenza bona abanikazi bomthetho welizwe. Ngibonani kwaba into embi kakhulu okufanele izizalwane zeZimbabwe ziyikhangele njengento engafananga isenzakala nxa kulohulumele okhethwe ngabantu kumbe ongafakwanga ngodlame njengalo esilayo kwanamhlanje.
Babugawule lathi lingena ibutho lathi lizama ukususa izikhohlakali izigebengu izigilamkhuba ezazigombolozele uMgabe ezazibulala umnotho welizwe ngenkohlakalo. Kodwa udaba lwenkohlakalo luyaqhubeka lalamhlanje.
Inkohlakalo mina angiboni ngaphandle kwabantu laba abakhona phakathi kwethu abanye bakwehlulekisa uhulumende. Abantu abanjalo basaze beswela kale ntungameli. Esene sikuqaphele kakhulu ukuthi sibakhangele, sibakhiphe. Izisona vele singaba khona phakathi kwamabele sinele sikhitshe ukuze amabele kukhule kuhle. So kumele sikhangele izisona sene sesikhona phakathi kwabantu sisishuthe. Kungakhapheleki kumbe sine tag yezanu PF kumbe sibelethi tag yani kodwa singaba yisona. Ngokunjalo abantu abasisupporte izinhlelo zikahulumende lezi asowathi beopposition kuphela kwabanye within the party zanu PF abasisupporte izinhlelo zikahulumende lezi abalenjongo zabo ezithile abalazi. Kukhathesa umumo lowo khona okuningi akho lathi kusenzakala okwezimali kokule kuma-price golokho kade kuyikuganga nje kwabantu abathile abafuna ukwehlelekisa uhulumende.
Nanso dokotela Sibanda yakhuluma ubaba uGawule.
Umnangagwa esethethe umbuso welizwe ngodlalo olwenziwa ngamasosha. Kusuke kwahuquluzwa izimali ezifika ama-3 billion zikhitshwa ku-reserve bank zinikwa abantu nje kungekho segcekeni ukuthi laba bazothaya ngobani. Siyazi njalo ukuthi izinhlelo zokubulawa kwabantu ngemva kokhetho luka-2008 zingaphansi kwamakhala kamnumzana uMnangagwa. Kubulawa abantu ngamasosha bengavimbele bengalisanga bebaleka. Inhlelo esezenza ukuthi lamanye amazwe abone impela ukuthi le nto ebivele ikhulunywa ngomnangagwa iliqiniso ukuthi iy'nhlelo zakhe zikhanya isikhathi sonke kuba nokuthi lapha adlule khona kuyafiwa lenje kuphela. Khonokho kuyinto ebuhlungu kakhulu kuzoba zimbabwe. Khathi izimali kuthiwa ziphumile entungameli ezintsha e-reserve bank sezigcwele ezitaradeni kubantu abazithengisayo ilizwe nje selingakatagwirei langaphansi kukamgabe akuzange kube lobudlova lokubula kwelizwe okufana nalokhu esikubonayo ngaphansi kukamnumzana uMnangagwa labantu bakhe ilizwe selinga labantu abashwani. Kubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi abantu badubeka kanjani akulazibhedlela.
Baba Gawule, singafaka imisebenzi kamongameli Mnangagwa esikalini esilemiklomelo eqala kohodwa kusiya kwelithumi. Ungamupha imiklomelo emingaki?
Ngiyananzelela ukuthi uMnangagwa uthe ngemva ukuthi sitengenwa eselokuzwe sekusekondwe iphathi yakhe ukuthi kangene. Oswangirayi babekhona bonke babuya babusisa wonke ama-opposition parties zibusisa. Sitsho ukuthi ayevumelana lakhonoko okwakwenzakele. Umongameli wenzile umsebenzi wakhe. Wonke abantu bakhuluma bekhululekile bekhuluma intando yabo ngenxa yokukhululeka okulethwe uMnangagwa for the first time elizweni lethu. Abantu babethi nxa bekhuluma bethalaza besesaba lokuthi ukhulumane.
Dokotela Sibanda, phakathi kwemiklomelo elithumi ungamupha emingaki ubaba uMnangagwa ungakaphendula ukukhulunywa ngoGawule?
Angithi uyabona ukuthi uGawule sivele wehluleka lokumnika imhlomelo umngane wakhe.
Mana ngithi khona kufana ngilibe lento ngamele ukuthi suke izinto zaba ziningi. Alibe babe ngumhloliso ngangingamnika 90%.
Dokotela Sibanda,
awuboni ukuthi uMnangagwa akafiki ku-1 kubo 0? Akalahlelo olodwa uMnangagwa oluphumele ukuwazame ngena lapho ukuthi ye ngifuna ukuthi abantu sithi just new dispensation kwafa lokhana kwabolela kachana.
Baba Gawule, singene kudaba lwebhajethi ethulwe lamhlanje. Abanye bayabuza njalo bayakhonona ukuthi kungani ezomvikela zithole imali edlula e-social welfare.
Udinga ukusekelwa umthuli. Kumbe ngithi ngitholakala umthuli. Nga umthuli singakukhuluma nje, umthuli nje udinga ukuthi simsekeleni kuphela. Sisusele izandla lezo zokwehlulekisa uhulumende. So ibudget phela namina angikhiphi lutho. Ngizikomba kwenza beleyo even isona wonke enxa idolo uhlelo oluncane akumangalizi lokho unkomo.
Dokotela Sibanda, uyamuzwa ubaba uGawule uthi ubaba uMthuli Ncube uyibambe kuhle impela ibudget.
Lokuthi kuthiwa kule budget ikudlala ngesikhathi. Udubo olukhona lokuthi uMnangagwa kalandeli ihlelo oluyalwe lufakiwe wenza umathanda nje kakwazi vele ukuthi lizwe abe limanejwa kanjani. Yikho phela limuzwe ekhuluma ngokuthi amasosha ngawethu akukhulunywa lokhana kuyabulala umkhonomi. Ukwenza njengesitha selizwe.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF uMnumzana Believe Gawule. Kusenjalo inengi lithi kalithokozi lakancane ngombuso kaMnangagwa. Kubika ubathabile Masuku.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loZulu kobulawayo lapho inengi elithe ababekukhangelele kuhulumende akufezekanga ngitsho lakancane. Okukhona yikuba impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla kungakhathalekile ukuthi uyasebenza lahatshi. Abanye babuye bathi mhlawumbe uhulumende kamgabe wayengcono kulalo okhona manje. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Effort Ncube owenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Isimo selizwe ngemva komnyaka lokho kwangena lo uhulumende okhona siyethusa kakhulu ikakhulu kwezokudla kwezokuphila nje okosuku ngosuku. Isinkwa sisakhwela kwakhwela isepo kwakhwela yonke into kwakhwela i-electricity kwakhwela amahlamvu etiye kwakhwela lona ithukela akulanto ethengekayo. Ngakho-ke emuntwini weZimbabwe wayekhangela ukuthi kuzoba le nguquko wethuke kakhulu ngokuba impilo ibuhlungu ngendlela edlula lokho esasilakho esasiphila ngaphansi kwakho ngaphansi kwamgaba. Sekuphindwe kaningi ubuhlungu. Lusizi kho konke.
Umnumzana Thembelani Dube ongumbalisi uthi eminyakeni le emibili kuningi osekuguqukile impilo kuZulu sinzima ngamandla.
Nxa siqathanisa u-2017 November lo-2019 November uzafika ukuthi kunengi osokuthe kwaguquka. Ngo-2017 abantu bebeleholo kade lithenga izinto bezithengeka, kathesi abantu abasaholi izinto zathengeki. Ngo-2017 ichovi ibichiphile, abantu begada santando, kathesi abantu sebegcwele emabhasini atshonela inelwe. Nxa sesikhangela ukuthi generally nje in terms of i-atmosphere, abantu lapho babengantu abalokwesaba ngabo 2017 kusiya ke muva kathesi abantu bayakhuluma bekhululekile esingathi ukuthi into enhle kodwa ke generally impilo isinzima ezibhedlela kusela amadokotela ezibheka kula mithi isebenzi izondile phela.
Umnumzana Mike Ndiweni umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi umumo okhona manje elizweni ayisiwo abantu ababe ukhangelele kuhulumeni omutsha.
Ngeminyaka emibili esiyedlule akulobunzima ukuthi thathwa umbuso kuRobert Mugabe. Sibona abantu begcwala ezitaradeni bekokotha cha umpululu besithi hayi esizoba lethemba into sesiza kuguquka. Wonke umuntu wayekhangelele inhlalakahle izo seziyaqonda zithi nta kube lobunandi elochako luluje elizweni. Akela namhlanje kulobunzima kakhulu abantu bayadubeka abantu abenelisi ukuthola imali bathenga ukudla kula mithi ezibhedlela odokotela bayakhahlela bayakhahlela. Ocho amatitsha athasenelisa ukuthi ayemsebenzini khangela amakhaya abantu bayalamba inkomo ziyafa kula manzi izulu kalini songathi sithukiwe.
Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa isikhulumi sohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC uthi abantu bavele baqilwa kukhetho.
Abantu bayadubeka, abantu bayadubeka sibili, akulanto e-right, akulanto engcono. Zimbabwe isi worse than lokho eyayikho khona before 2017 isinkwa sasisithenga $2, sibona isinkwa sesingama-$15 khona abantu bahola ama-$100. Sibona ukuthi imali yethu yayiyi-US dollar kodwa kwathi kungena i-government le enda i-US dollar yakhitshwa izimali zasala zingama-bond okuyikuqilibezela kakhulu ebantwini. Sabona njalo ukulethwa kwe-2% tax okuyinto enzima kakhulu logogo sekhaya kosikhobokhobo kunala ngazathengi uyatekswa abantu beZimbabwe bathwele nzima kakhulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Charity Nxumalo uthi umehluko okhona nje ngamabhasi.
Ngesikhathi kusiba lo hulumende lo omutsha besicaba ukuthi kwesinye isikhathi kuzoba lo mehluko. Hayi, amnamboni mehluko kumbe wamabhasi yiwo ngaba umehluko kodwa hayi. Hayi bakithi sithwele nzima. Wona amabhasi singakada njani singadlanga.
Iningi labantu liveze ukuba eminyakeni le emibili uhulumende omutsha ebusa impilo kaZulu ikhanye isiba nzima ngamandla kungakuthalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi ngoba losebenzayo iholo lakhe lingasathengi lutho. Izibhedlela kunje azila imithi loba okokusebenzisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Ntombi Ndala, Bonele Mthwakazi, Oliver Lelisa, Ngothungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elibana kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura zvakanaka muri yeZimbabwe.